avoting ukuthi besayina lane le parliament kumbe lezi inhlanganiso ngoba vele ngumlando weZimbabwe anti-corruption ukuthi aphande indaba ze corruption kodwa esikhathini esinengi sithola ubana uma kubotshwa izigangi ezi involved ukorruption kuyabe kuyuxabana kwama factions kuzano PF. So ukuze silwisane kuhle le corruption kuyabe kumqoka njalo kuqakathekile ukubana zonke iziphathamandla zikahulumende zideclare ama-assets ukuthi vele bona balani bakuthola njani kwenziwe njalo lokuxwayisisa ukuthi impilo eziphilwa ngabantu ikakhulu laba balesikhundla eziphezulu ziyahambelana yini na lempilo abaziphila esithi i-lifestyle audit. Lokhu mbona kumqoka kuqakatheke kakhulu kebe kuqakathekile njalo bana bonke ababalesikhundla kuhulumende ikakhulu ama-MPs ama-ministers labantu abanjalo labo bekhulume ukubana balempahla bani bengangeni esikhundleni.